Hayi, umkhuhlane le thina ngasoze sigijimele ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu, njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanctions ukuthi babe besizwela ngaphi, umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina ngasoze siyithakazelele, njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho, njalo siyasila. Umkhuhlane ye ngamemetheka, kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines abo lawa, kumbe ngamaphilisi kumbe kwini, asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga bona lawo baphiwa nguNkulunkulu, kodwa ke thina kasisakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo, ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale, ngoba beyakuzwa ukunukelela kwemithi leyo laye engasanukiwe esibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka, ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa i-vaseline nale, kuyafanana nokuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho, sesikholelwa kuyena lo wasibiza ukuthi silale enhlane, sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki, kumbe impi ingakafiki, kumbe indlala ingakafiki, uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kubala lokho, kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki, kwabantu bethole bebe lokusila. Ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke?
Hayi, imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi yikuthi phela iyabe ingelatshwa. Kambe yona indingindi le sisuka emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo, izizowela e-Afrika, ibaleke e-Afrika, izizongena la khona phela izweni leZimbabwe, isuke kwabe ingena kuwathi ichayize echayindlini. Hayi, abazokholo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabezwa. Kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana, kodwa ke emasowe imithandazo enjalo iyabe isiyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane, ngobana kulamanzi okugeza, kulamafutha okugeza okugcoba ngawo. I mean to say, amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba, igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama-measles yona leyo, ama-smallpox, lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu. Ngalokho-ke hayi, thina sikholelwa kuNkulunkulu, ngobani uyabe sesinikile ukuthi kulo mkhuhlane ongasoze welatshwe. Uyabe ungasoze welatshwe emhlabeni khona ngale, kodwa-ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.